Ezindabeni zethu lamhlanje kungolesibili ngcobakazi 28, 2018 lizethulelwa ngupraxedes Jeremiah. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uhlangana lomunye wakhe wakwele German ngesikhathi eleZimbabwe liqhubekela phambili ngemizamo yalo yokulungisisa ubudlelwane lamanye amazwe omhlaba obonakala ngesikhathi sombuso sowayengumongameli Robert Mugabe. Abalimi bemhlumbulweni wangemandebeleni bakhala ngokungasatholi isivuno esihle liminyaka kungenxa yokuguquka komumo womkhathi osokusenza izulu lingasani ngesikhathi salo. Ikhansile yedolobho lakoBulawayo isiqalile amalungiselelo okufungiswa kwamakhansila asanda kukhethwa ukuze aqale ukusebenza emkhosini ozakwenzela eLarch City Hall ngolwesihlanu. Abebhanga elikhulu lesizwe kweleBotswana bakhuthaza abamabhizimusi bakulelozwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka amathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. KuLive Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labasakhulayo abanelise ukunqoba ukhetho olusanda kwenziwa lokudinga amakhansela lamalunga edalela ePhalamende elizweni lonke. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.